Namhlanje noma kuthone kuthule ngike ngazamukela emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlula ngamapholisa like ama stop and search akade bewayenzile. Baya search izimoto ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu. So izimoto vele bezihamba kancane kancane zithatha isikhathi ayi ngagcina ngehla ngibuyela endlini. So into esesiyilindile manje ukuthi laba bangayahlasela namhlanje. Ntambama umbe behlasele busuku noma emadabukakusa laba bona futhi sokuyamele baziphindiselele bayaphindiselela nini ngoba ngendlela into ababayenze ngakhona this time khanye lihleleke ngenye indlela nje labo ekhanya ibadida bona laba bala so asikwazi ukuthi like bazilungiselele okungakanani ngoba iqiniso bayalazi vele ukuthi into abayenzileyo laba bazophindiselela so umbuzo usekuthini mabe bekwazi ukuthi laba i-Israel Defense Forces izophindiselela lela bona bahlele ini ukuthi mangabe iIsrael ingaphindisela then bona nabo bazophinda baphindisele kanjani
singathi wena ngakho sibili khona lapho khona wethuke kanganani
akuyethusa lokhu dube kuyethusa ngoba 2021 sawabona ama rockets asiko 2000 something kanje kodwa umehluko ukuthi laba yabe Israel babehambe bayahlasela ngale babulala ama leader wabo so yinto ababeyilindele kodwa leyi eyayizolo yinto nje bathethe by surprise yikho umonakalo ube ngaka ngoba ayikho into kade besambe bayayenza so far ngale bebengalindelanga ukuthi labana abantu bazophunga uvuka nje yenze ngendlela abenze ngayo so iyethusa nje into yakhona ma ucabanga lokuthi abantu bakhona kuthiwa kungenzeka bakhona manje nakhona la eTel Aviv yikho amapholisa evalile indawo zonke so e-checka wonke umuntu into ethusayo yikho lokhu ukuthi abantu abafika lapha before thina ngabo 2014 babe sitshela ukuthi hhayi lina lifike i-Israel silungile bekungathambanga la ngoba ma bengenile kanje bayakhona ukuthi bangene ivini lalamabhomba emabhasini those days kuthiwa kwakusisa abantu abaningi ngoba laliphonga ukungena nje lihlale ebhasini all of a sudden lithole ukuthi kule bhomba phakathi so yinto ethusa yona leyo lokugwaza bayathanda ukugwaza abantu bakhona so awazi nje noma uhlangana nomuntu emgwaqweni la ukuthi angavele achibilike nje
kulakula nto ongayenza ikuphonga ukuthi nje usebenza nje
sihleli endlini manje enema ufuna ukubona ukuthi bebengazilungiselelanga okungakanani ma kuzoba le nto efana nale kulama-bomb shelters underground umgwaqo yonke like izitarada lapho esihlala khona kulama-bomb shelter so ma kuzokwenzeka into nje amapholisa ahamba ewavula izolo la engihlala khona mina eTel Aviv la bekungela bomb shelter evuliweyo so yikho kubonakala khona ukuthi yinto ebeyi-surprise like akula lapho kade singabaleka siyecatsha khona ngoba ama-bomb shelter abekhiwe bayawakhiya ma yonke into ingani i-normal then ma sokungathi bayazi ukuthi mayivule nto abayiyenzileyo ngale babalindele ukuthi bazobuya bahlasele bayawavula ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukugijima bayongena kuyo
singathi kwalapho uhulumente ulitshelani uthini khona manje uhulumente wakhonapho
basicela ukuthi sihlale ezindlini especially namhlanje yebo bebesitsho ikakhulu kula madolobho na la lapha abajampe bangena khona ngale lapho kufe khona abantu abaningi so far but lathi ngapha ngoba izolo ngike ngabona ezinye i-news ekade zisirculator nazo kukhulunywa ngokuthi sihlale ezindlini singavuli kungabuya kumbe kugogoda amasosha kumbe amapholisa ngoba abantu laba batshontshe izimota kwamanye ama-town kanje so babacabangela ukuthi bangena ngapha eTel Aviv ngezimota lezi abazitshontshileyo ngale lathi that's why kumele sihlale endlini ngapha ngoba asazi ukuthi right now phandle lapha kulobani and bengibona nje ekuseni ukuthi ngendlela amapholisa avale ngakhona imigwaqo kungenzeka bazwile amahungahunganyana ukuthi maybe abantu laba babadingayo bakhona phakathi kwethu la ngendlela kade bevale ngayo imigwaqo amboni ukuthi bazele badecide ukuthi bazovala nje I think kukhona kade bekuzwile
uyibeka kuhle sile noma ngazama ngesikhiwo ngazama mpisha.